So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ziku-14 Mabasa 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka-Elvis Nyathi obulewe kwele-South Africa izizalwane zalelo lizwe elokijini le-Deep Sploot izaphathiswa ukumngcwaba.
Uthi iplace yokubekwa besingakayi lokuze singakayi confirm, but we talk of uthi isihiyo kobulawayo.
Ngambe ukuya edinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo na?
Amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu bebhinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla. Angakuboni mina.
Umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-New York uze wabanjwa izolo emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka-Elvis Nyathi obulewe kwele-South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni le-Deep Sploot ngeviki edluleyo izaphathiswa nguhulumende ukumngcwaba. Unobhala ubona ngezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise lokhu izolo ngesikhathi imuli kamuyi ilungiselela ukumngcwaba ngomgqibelo kobulawayo. Imuli kamoyi ithi icunulwa ikungabotshwa kwabenza lesi sihluku. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda uvakatshele imuli yakwenyathi enkulumane kobulawayo izolo wasethulela udaba olulandelayo.
Umama omncaneka Elvis inkosi yazithembele sibanda uthi usebuhlungwini ngokubhubha kuka-Elvis ngesihluku.
Elvis wako.
Uthathe wabo umlandelayo uthi umuyi Elvis wamfonela ngosuku abambulala ngalo ebonisa ukwesaba okukhulu.
Nasithwale senzima bata sobuyelekide ekhaya ezimbabwe. Ngasemtshela nje nti xa kunjalo kunzima bhude kancwali ibuye ekhaya ngoba lapha ade thule khona isitendi sakhe sokuthi akhele abantu abakhe sentaba zintona baphansi kukasiso mdala lapho kule moze kasiso mdala kodwa-ke kasanelisanga ukuthi angasiyakhethi nobe sesifisa ukuthi ngabe kuyavuna ngabe uyaphuthisa khona ukuthi nxa ethole kutholakale kuyimali ayakhele umuzi unkosikazi wakhe agcina abantwana enjani ewandawo labantu abakhe.
Umuyi ukhanya abe ngumuntu othandekayo. Umalume wakhe umnumzana Stanley Ndlovu uchaza kabanzi ngaye lo hlelo lokuzombeka ekhaya.
Umfana lo ubezisebenzela engu-garden boy khona ngale South Africa. That little every time ubethumela ongabantu bakhe every time and then uma kusenzakala bazafika lapha emini ngolesihlanu ngama-10 11 whatever ukuthi sokusika ngokuthi bahambe njani endleleni then bangafika lapha ekufikeni kwabo bazalala.
Uya phambili echaza ngohlelo lokungcwatshwa kukamuyi ngomgqibelo.
The following day silabafundisi bamachurchi achiyeneyo esi abafike lathi bezokhulumisana lathi ukuthi sibe sonkeni basincedise lapha lalaphana ukuthi iplace yokubekwa besingakayi lokuze singakayi confirm, but we talk of uthi isihiyo kobulawayo.
Kusenjalo obona ngezokuqoqa uzulu kunhlanganiso yebandla le-Citizen Coalition for Change CCC esebenza eMathelin South unkosana nomhlanhla mlotshwa ududuza abakonyathi
phasi sizokhayela umfowethu u-Elvis wakonyathi U-Elvis ngimkhayela nje mina ngile bias ngoba ngivele eMoemat South and u-Elvis ngwekhezi kithi uzalwa emahetshele sizalwa sonke. Sibuhlungu ngokufa kwa-Elvis, sibuhlungu singabantu, sibuhlungu silibandla ukuthi abafowethu njalo sebephele South Africa.
Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izindlova kwele South Africa bembulalela ukuthi ngwaseZimbabwe bemethisa icala lokuthi kalangwalo zokuhlala kulelo. Umoya Elvis ukhangelela ukungcwatshwa kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele Sido 7 kobulawayo igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa. Kolunye udaba umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wathumela amazwi enduduzo kumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kulandela ukubhubha kwabantu abedlula amakhulu amathathu 305 bebulawa lizulu lesikhukhula esigabeni seKwaZulu Natal. Umnangagwa uthe kuyadabula inhlinziyo okwenzakalayo esabelweni seKwaZulu Natal lapho okube lomonakalo omkhulu ngoba izulu likhukhule imizi lezifuyo ezibalisa inkomo lembuzi kunye lezimoda. Ubuya edinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Umnangagwa ubesedinga izolo lapho anikeze khona izinduna izikebhe zokugola inhlanzi. Umnangagwa uphinde waqhubela ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga izakhamizi zeBhinga. Sixoxe lesakhamuzi seBhinga uNicholas Muleya obesembuthanweni owenzelwe eBhinga Center ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Abantu badibe baningi abadibe hambe ukuya athenda okuyigathering lokhu okwakade kulapha eBhinga badibe ufike ukuzo athende igathering. But abantu abaningi abasiwo abeBhinga, abantu abaningi ade bevela outside Bhinga. Abantu ama-residency abahlali beBhinga bona ngokwabo hhayi abalutshana abade bekhona. Hhayi iningi langikhona vele ade lizenzela ama-businesses abo ama-projects abo vele abavama ukwarana nsuku zonke. But iningi elalingade likhona libuye ngamabhasi afike evela kwezindawo ezijenejeneyo. Of course kulabanye abake amanye amabhasi akari anokuzwa ahanjiswa as far as isabhuwa and such laba uyacollecta abantu ukuthi bebuye and staff bezo-attenda i-event.
Wona amabhasi abe maningi yini alethe abantu?
Ya amabhasi singathi ade emaningi ngoba if you happen to release amabhasi afika ku-3 to 4 ya egcwele abantu from outside Bhinga. I saw number yokudlala leyo ngakuthwana soku amabhasi angkhona ebuye egcwele abantu njengendlela ayade egcwele ngayo. So yeah, amabhasi abe adengo 3 mina engiwabonileyo adengekho maningi kakhulu, but the total number eyabantu ababuye abalethwe ngamabhasi I can say it was far outnumbering the total number yabantu abasuke within iBhinga besiya attend the event.
Umongameli Emmerson Mnangagwa siyazi ukuthi isidonga uyasikhuluma kodwa simuzwe ekhuluma isishona khona le eBhinga khona ngapho eBhinga. Abantu batheni manje nxa besizwa engasakhulumi ulimi lwa?
Khona lokho ukuthi vele yena the fact that ubuye ekhithi ngapho eBhinga lapho ukhuluma khona isidonga then he happens to speak in Shona akusiphathi kahle nje thina vele asinyeke sawu accept ukuthi ku right ngenxa yokuthi thina of thina abasakhulayo ngingathi siyakhona ukuthi simuzwisise sibili here and there ukuthi uthini ngenxa yokuthi sishona abanye thina siyasikhona ukusikhuluma. But njengabadala abazali bethu okhulu bethu abanga understand iyo isishona njalo bekwazi ukuthi yena uyakwazi ukukhuluma isishona vele akubaphathanga kuhle ngoba okunye lokhu vele ade bengezwa ukuthi uthini.
Manje pho lokhu okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ubona kungasoze kubangele na ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi.
Ya ukubuya kwakhe umongameli ngapha eBinga kuyafana ngoba abantu beBinga ngabantu abake balokhu bayekelelwa like we've been marginalized for a length of time. So even yena engaze fike la kumbe engaze engafikanga lapho kuzokampaign, he will never change i mindset yabantu beBinga ngoba vele bona abaningi bangikhona adibe abaningi adibe hambe ukuyambona abaningi adibe fike ukuthi sihle siyembona abefuna ukuyabona ukuthi yena ukhangele kanjani kuphela nothi ukuthi they were interested in what he came for.
Umnumzana Nicholas Muleya isakhamuzi seBinga. Lokhu sikudaba lunye kukhetho lwama-by-elections olwenziwe kunsukwana esanda kwedlula. Kube ngokwakuqala ukuthi ibandla lezanu PF linqotshwe ngamavoti azinkulungwane ezimbili kuphela, i-2000 eBinga. Ngoba kweminye iminyaka ibandla elibusayo linqotshwa kulesi sigaba okwesabekayo. Kambe lokhu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa kuzahugana abavoti beBinga. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lomela isigaba seBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla le-CCC.
Angikwazi okwakuqala mina Chris ukuthi khona okuyikho uMnangagwa akwenzileyo eBinga okungenza ukuthi abantu beBinga bemvothele kuyini. Angikakuboni. Mhlawumbe ngabe kuthiwa khona ukuqambile wathi wenze lokhu lalokhu lalokhuya bengiyakuzwa. Lakho nxa kuyikuthi ekwenzile khonokho okuthiwa ukwenzile kumboya buntshile ukuthi ukwenzile. Let's hope uyabe enze into enceda uzulu weBinga kumbe into engayitsho ukuthi khona yiyo into ekade isenza ukuthi vele isikhathi sonke lesabantu beBinga bengamvoti. But nxa kungayisiyo ngaleyo nto ayenzileyo kumbe elithi uyayenza thina singakayiboni. Engayingayisiyo into eyiyo kade vele senza ukuthi abantu beBinga bengamvoteli kutsho ukuthi uyabe engayenzanga lutho. So ke amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engingakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla. Angakuboni mina. So angeke ngatsho ukuthi khona hayi kukhona okungatshintsha. Hayi amboni Chris. Ambona ukuthi kukhona okungatshintsha mina kulokhuyana okuthiwa khona ngoba uMnangagwa into ayenzileyo kwakuqala ngizokuthiwa uhambe wayanika izinduna amalukuzeni amarigi amabhoti okubamba amatemba. Now izinduna ezeBinga iBinga yonke nothi iBinga nothi kuphela iBinga yonke zingu-17 ambona ukuthi singatsho ukuthi enye lenye induna labantu abasebeyafotela izanu noma bengaze bekwenze khonokho akungeke kwaletha inombolo zezanu PF zibe phezu ekwenombolo zethu. Anguboni lokho kusenzakala. So akula lutho asebelwenzile engalutsho ukuthi yilo elingethusa ukuthi khona sokuyaguqula. Yikuyini abakwenzile eBinga abangakwenzanga iZimbabwe yonke? Ingani iZimbabwe yonke lokhu ibazonda? Kubangwa yikuyini khonokho? Indaba singakunanzeleli.
Yena uZulu weBinga umthatha njani umongameli Emmerson Mnangagwa? Ikakhulu ukuthi uyakhuluma ulimi lwesiDonga. Asiko kunye na ukungabangela ukuthi bamkhwabithe bamvotele.
Okwakuqala umongameli uMnangagwa nxa ebuya eBinga ubuya njengomuntu emzini ubuya njengesethekeli. Simthatha nje njengezethekeli zonke. Ukuthi uyakhuluma ulibi lwesiDonga Chris abantu kabazange bethi bona badinga abantu abakhuluma ulimi lwabo. Kayisikho abakudinga. So ukuthi ulukhulumile ulimi lwesiDonga kayisikho ungamenza ukuthi namhlethwe khona hayi esethandeka nxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu. Angiboni lokho kusenzakala mina.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomele isigaba seBinga North engwebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Obamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. I iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi wayengenkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa utholakale elecala lokwephula umthetho wokuchada ngoba wayefuna ukuzichadisa umkakhe engazi khona izagwetshwa. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leNewsHawk linodaba lokuthi intengo yempuphu isikhuphuke ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu lambili ekhulwini i-52%. Isaka le-10 kgs selizathengwa ngamadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezimbili, 1655, isuka kumadola adlula inkulungwane eyodwa, $1,099. Abathola umumbu babikwa besithi lokhu kubangele ikukhwela kwentengo yamabele wenziwe inkampani ye-GMB. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Corruption is a lesson. In Mali, there are very bad things because of the corruption. And the labor bantu lava that is visible in the opposition. Also, bantu abantu was from the Mali they come. But from the issues of Zabo, Kavala and Kavale is caro Zabo. Ababantu bantu was to pick abantu was feeling as him. In Kavale funa in Mali they come. Jenga lugu to go zalo kupi wa kalila in Mali they. I put a guy in Salomo. And the interest is also in kuti usewi in the footi lapa ati visa ati ebulele kona. Kuti kuwe ngangu mundo. Uzibize ngamasupporters kube ngawa qhubeka ngoba into yonke wayiphiwa Harvest House ayi politics ezimbabwe zisubuhlungu ma izisubuhlungu kakhulu
sale bonani basakazi be studio 7 labalaleli bonke siyabonga sithaba kakhulu okwenziwe ngumama uThokozani Khuphi kakhulu lapho maye esebonile ukuthi kumele abambane lobabunelisen Chamisa kube iparty mina ke kangiboni ngelihle lilodwa labanye abathi uThokozani Khuphi wayenza ihlazo uma kungukuthi umama uThokozani Khuphi wayenza ihlazo le-MDC isasengukutshona kwababa uMorgan Tsvangirai kwaba lehlazo elayenzakalayo ngenxa yokuthi kwakumele ukuthi afe wathiswe le ndlu kwaba lesitsotsi futhi sayenzwa ngubaba Tsvangirai lapho uma kungukuthi wayethiya esekhethe uNelson Chamisa ukuthi ebe ngumkhokheli uma kwakumele kukhokhele umama uThokozani Khuphi. But lokho singakungeni kakhulu kakhulu njengalokho kuthiwa i-CCC kuyiphathi entsha. So kutho ukuthi ukungena kwamama uThokozani Khuphi kungenze ngaba ngumlandeli opheleleyo we-CCC. So ngiyabonga kakhulu lapho.
Ngiyabingelela emsakazweni we-Studio 7. Ngibingelele bonke abasakazi bonke be-Studio 7. Kuye njalo ngibingelele bonke abamameli be-Studio 7. Okhulumayo ngu-Helothi wakwaSibanda Sibongo ophuma eGwanda esigabeni saseNtembeni phansi kokuphahla kukababa maso khuluma ngale South Africa ngithanda ukuthi dudu emndenini wabandluli abathe balahlekela umfowethu uNyathi ngendlela ebuhlungu kakhulu ngendlela engekho right ekhalisa inyembezi angathi uJehova angangenela abaqinise abagiduze abaphezelele ngicabanga ukuthi izizalwane zeZimbabwe ziyakubona osokwenzakala ngalezi insuku zanamhlanje ikakhulu kithi thina esiphila kwamanye amazwe siyahlukamezwa left and right and center ngicabanga ukuthi lesi sokuyiso isikhathi sokuthi sihambeni siyovota sikhulule izwe lethu kuyoze kube nini iphila kwamanye amazwe sikhuluma kuphela kungela action asilende action bantu bakithi esindebelena asihambeni siyovota kuyabhaliswa izithupha abantu abangalazi izithupha bathatha izithupha baregister ukuvota 2023 free wonke umuntu ahambe ayovota bathi vote lakho it's your voice asivoteleni iqembu esikwazi ukuthi izaletha intuthuko emandebeleni asivoteleni iqembu elikwazi ukuthi izaletha amathuba omsebenzi esindebeleni ikakhulu abantu besesindebeleni sihlukumezwa kakhulu lesi yiso isikhathi sokuthi sihlale phansi sicabane ukuthi yini esiyifunayo 2023 uJehova uzongenela uzosinikeza izeluleko ngaso sonke isikhathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi yonke into esiyenza asicabangeni bantu basebantu basindebeleni sibe namandla singabi lokusaba siyophila kwamanye amazwe kuze kube yebo kubuhlungu into eyenzakala kwelakithi kodwa lesi isikhathi sokuthi siye kutshintsha konke lokhu njengesizalwane sesibaba siyabulawa siyathuka kwamanye amazwe sikhulunywa kabi asihambeni siyovota abantu bakithi asihambeni siyovota abantu bakithi sinithi amandla kumqondisi moyo asimesekeni umqondisi moyo uyalikhuluma iqiniso umqondisi ngiyabonga
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa nguhlanhla Lax Ncube ohlala eFrancis Town lapha eflatini eblock 18 ekhaya lapha enzalwa khona esigabeni selupane emalungu mvusa umama unanhlanhla lonkosikazi wamampofana lomakhiyana wami unkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela eSt Paul ngivuse nomalume uPaul Ngwenya laphana usamthulisi oyinyanga ngivuse lomzamo uJabulani Ngwenya ngivuse lomakhiyana wami usathulana umdala uNdivula ngivuse bonke abangaziyo lapha eFrancis Town mvusa umdala uNcube ohlala eblock 1 laphana umdala omfitshane chano hamba ngebhasikili ngithi mdala uvukile yini ngivuse bonke abangaziyo ubaba esishawini ngale lusulu etana ngithi mdala kunjani emasimini ngapha thina siyaphila eFrancis Town ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen
salibonani bantu beZimbabwe salibonani balaleli beStudio 7 ezindaweni zonke maZimbabwe lapha mina ngikhuluma ngiseZimbabwe iyazi silobuhlungu obukhulu ukuthi abantu bethe South Africa kuthiwa bafa bekhishwa ngemlilo umuntu elicala yabefanele abotshwa ngene ejele agwetshele icala lakhe alisebenzele ukubulala umuntu ayisiko ukugqoka umuntu so upresident weSouth Africa kaningi kaningi abantu bethu bayachisa eSouth Africa asikaze simzwe ekhuluma amazwe wonke ala masotsha kathi South Africa yona injani kayila masotsha elizwe yini ukuthi nxa abantu sebevukula kamasotsha abathini thina eZimbabwe lapha ivini abantu bethu yitoyi uhulumende uyakhipha amasotsha athinta abantu uyabekwazi ukuthi itoyitoyi idalula kodwa nxa laba bebukela umuntu achaza abe umlutha umbuso wama-Afrika unzima kakhulu abakhokheli be-Afrika abalathando labantu kodwa okusalayo yikuthi oHerodi babenjalo babulala abantwana baqede ethi dingukubulala inkosi kodwa uNkulunkulu wakhala omunye umama ngabantu abakha ababili uHerodi wabo siyakhala eZimbabwe kakhulu sizwa kuthiwa kulo mntwana otshisiweyo obuya ekhaya ngiwakithi khonapha lapha engikhuluma khona ngiwakithi umntwana lo siyakhala kakhulu ngoba kuthiwa lo muntu kalacala uphonge ukutshiswa nje ngokuthi utshiswa ngabantu abathaza be-South Africa asiyakhala bakithi upresident we-South Africa kabe lokhulu akwazi ukuthi kusasa liphuma ilanga liyabe lidintile ngiyabonga
bathandeka kahle kusakamsakazi weStudio 7 salibona umthakazi omuhle vukani liqine bantu bakomthakazi nimengezinyawo ngithanda ukudlulisa umlayezo ukuthi siqine ngempela bantu bakomthakazi sibambane sisameni ukuthi singazivotela izandla nje kubona nabazali ekhaya bavotela izandla fana nokudlala so asazi ukuthi bona bathembeni bafuna leyo mathara nokudla lokho okubolileyo ngombokhona bakuthola mebhuzi waphepha zimpihlangidala so angazi ukuthi bona abazimiseleyo kodwa ngithi phansi ngezandla phambili ngamandebele phambili ngomthakazi omuhle sibambaneni ngidlulise nenduduzo kulo mfoto olishiye lana le-deep slot akukuhle impela kodwa ke sizamene ukuthi ngathi siphambi samasok siye khaya siyevota sonkeni sizame ukuthi kukhipheleni silungise mpela siyilwele le nto le siyilwele singahlali phansi vuka mthakazi vuka muhle ngiyacela ukuthi audio leyi lani lidlulise basakazi kuningisi recorder kodwa asikwazi ukuyizwa noma record vuka msakazi mthakazi omuhle vuka
injani kustudio 7 wasakazi namazimbabwe zama ukuthi ngiphendule kubaba ukhuluma othi uChamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi uChamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi yena umqondisi abakhe bangaphi okwenza umqondisi angabi labantu ukuthi into ayikhuluma iuseless ayisebenzi ebantwini asoze sithi thina singaba sithatheni lamashona sesizalisene sesingabantu wani umqondisi azingikhona evumbuluka lamhlanje ngokuzala kwakhe izolo ezisitshela ukuthi siqumilizwe phakathi umqondisi nxa efuna ukuthi aqumilizwe phakathi kahamba ayekufa kachana thina sesekela uChamisa chethe lokho kwakho baba lo mqondisi ukuthi uChamisa lapha abantu bakho umqondisi uyaziphuphela nje njalo ukhulumize nga uthulile ngoba into oyikhulumayo kayizwakali thina sithi uChamisa chethe phambili lesi sisi lokho kwamqondisi kaye kufa kachana luza uma ilibona ngaphilizwe lelaza liquma ngapha wini umqondisi wento umotshi isikhathi ngesudi yakhe yamatisha
lawo ke bekungamazwi yena ulini abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa abikwayo ebophe umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leBrooklyn nesabelweni seNew York ngolwesibili. UFrank Robert James oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lambili 62 uyaziwa ngamapholisa njengomuntu osike wabotshwa edale amacala ambalwa agoqela elokudlwengula lamanye. Kolunye njalo udaba, uhulumende weMelika ubikwa elokhu esacubungula ukuthi liqiniso na ukuthi amasotsha akwele Russia asebenzisa izikhali zechefu edolobheni leMariupol. Amasotsha la abikwa esebenzise njalo ezinye izikhali ezathiwa ngumanyano United Nations akusamelanga zisetshenziswe ezithiwa ngama-cluster bombs. Sicoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Manje ngokubona kwakho izikhali lezi okuthiwa zithunyezelwa ele Ukraine ngamanye amazwe, kungani zikhanya ziyafika zingadutshulwa ngendleleni ngamasotsha akwele Russia? Ngoba zikhanya zihamba egcekeni sibili ziyakhanya ezitimeleni. Kungakuhamba njani khona?
Yona nxa isenza iRussia ichaya laba abeNATO ba abafuna ukuthi bangenele laphana ukuthi bafake zavizikhali ngisho lamabutho abo ukuthi bafake kulaphana. Kodwa ke bahambisa izikhali bezihambisa ngokuthi ziceliwe ukuthi asiceliwe lapho ukuthi silethe izikhali. So ke bangazichaya bephezulu laphana besaba ukuthi bazaqalisa omunye umsindo othuleyo osokuza kwenza ukuthi hayi iRussia lapha selihamba kakhulu selisenza izinto ezingafanelanga ukuthi zenziwe lapha. So yikuyesaba la, iyazibona kodwa iyesaba, iyazikhangela kuphela zingena kona.
Siyazi ukubana ilizwe leUkraine asolunga leNATO kodwa ke lingani liyatshengisa ukuthi lifuna ukuthi libe yingxenye yenhlanganiso le. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakalayo?
Inhlanganiso yeNATO le ngokubona kwami, njengoba ke watsho laphana ukuthi khona ilizwe elingasiyo member yeNATO kodwa ke elifisa ukuthi libe yimember yeNATO. So laphana okwenzakalayo ukuthi ilizwe lele Ukraine vele ukuchaywa khonoku kuchaywa iRussia lokhu lichayelwa ukuthi lingaze lajoyina iNATO. Yikho lichaywa so lifanana lomntwana okatswayo ukuthi ungaziwaye emzini uyangapha emzini. So lona yikho elikuchayelwayo khonoku ayisilo lizwe elimemba yeNATO okwakhathesi. Belikhangelela ukuthi libe yimemba yeNATO. So ubhuti sesithi uhambelani ngale kumele uchaywe. So inhlanganiso le eNATO loba ilizwe lelingasiyo member ikhanya sibili liyikhangele sibili kakhulu iUkraine langathi liyakhuluma ngayo layivikela ngoba mbona ngathi iRussia ingekho iNATO le elipholisa elikhangele ngabe siyidlize kakhulu kwedlula kono ngabe siyenze njengeSyria kodwa ke iyakhangela ibone ukuthi lapha ngikhangele ngamanye ama-obhuti abanye abakhangeleyo la. So ngibona ngathi ibumbene sibili iNATO i-issue yona le Ukraine. Njalo upresident uBiden uyikhokhele sibili wayihlanganisa kwaba nemhlangano kwahlalwa khona le ngengezo ukuthi uBlinken usehlala khona le ehofisini la ezamustrategiza elokemi khona. So bayikhangele.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli kaElvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni leDiepsloot izaphathiswa ukumngcwaba.
kambe ukuya ebhinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko kuza kuphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lesuku oluhle.